sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibongeke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo bevele seliyinhlekisa Chris, leli sikhuluma ngalo ababalisi bebeze beseluzwa ngongabantu obuthanyelayo ezibhedlela, ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Kusukuhlupha kathesi lawo amapolisa ngabasebenzi bekhululekile sempokuyekela izinto zisenzakala.
Kule sehlakalo esishiye abaningi bekhuza umhlola, amapolisa athi abuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni hatshi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa ku-Ward 9, kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba, njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities, Education Public Financing Post-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba Kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo ke vele seliyinhlekisa Chris, leli sikhuluma ngalo ababalisi sebeze beseluzwa ngongabantu obuthanyelayo ezibhedlela, ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo, nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule umkhandlu omkhulu ababalisebesilela sibuye sikhangele iurban rural divide indlela izikolo zemaphandleni nxa uziqhathanisa leza koBulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu ngoba ezinye uzathola kulesakhiwo esisodwa ezinye kuvele kungela sakhiwo ezinye zifulelwe ngotshani ezinye zilama tiles ungahamba kubo Harare uye kubo Girls College koBulawayo izikolo zilama tiles kodwa ngamizikolo ezibhalwa izimseki zonke sibuye sizokhangela ngokuthiwa i-gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusuthiwa uyanidelela kumbe ubaba la nxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngathiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokho kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lwenu lolu
okunye sikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwaso zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela i-budget iZimbabwe yi-signatory ye-Dhaka declaration lapho kuthiwa khona i-budget ye-education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabe ikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka-2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes i-tesis yaphuma isiyi-less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 point something imali leziyana izwe eziyenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincuncu emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees kuma-boarding fee schools kubhadala inkalakatha zefees kukanti sona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yamncedisa uhulumende ukwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonywe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources i-diamond lonele litshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane i-coal esewange kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyangisa njani ukuthi uhlangane lowawesigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhole imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlalele avuke enanzelela ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethi injongo yikuvuselela imfundo yeZimbabwe yikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi $540 angadubeki ukwenza into ayifunayo angehluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo abantwana bababalisi yibasebefunda ezikolweni lezo kuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezana
alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamathitshala emaphandleni e-Athus Amapolisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona. Lokhu kwenzakale e-Heathcliff e-Harare, kutsho amapolisa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangakenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelithumi lasitshiyagalombili 18. Okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obele minyaka engamathumi amathathu lanhlanu 35. Unyathi uthi ababili laba banatha kakubi esabhini ngolwesithathu basebexabana. Uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende, umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilu usizi nalowo muntu oswelakeleyo. Bese ngisithi kulowo nkazana lo omncane kangaka underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababelo 18 bengena kumashabhini. Kutsho ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini nalo ulecala. Wawuqala ishabhini vele kayivunyelwa. Yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi. Khathesi into esenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu enesilusizi kakhulu ngaloko okwenzakaleyo. Kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamizwa bebema utshwalatshwala buntu vele kakwazi muntu ngaleyi ndlela. Okutsho ukuthi kuthiwa vele kulama-drugs abakade beyade beyasebenzisa. Yiko ukubona kwami mina. So mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pipi icala ngumnikazi weshabhini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho.
Amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini? Mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe?
Yikho sibili ube kafanelanga abe eseshabhini umntwana lo. Khathesi ngaze lwambophe uvele kafanelanga ejele baza kuyenza njani? Engxenyeuhlala yedwa umntwana lowo akula mntu okwaziyo khathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa. Akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenza ukungezwa okunye ngaze ukubone la. So lawa amapholisa nje kuyakufuzele yini ngabe senza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani. Kosokuhlupha khathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sephombuyekela izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bathi beliyazibonela khona hali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le nto enje. Yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi.
Yebo, silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa. Kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela la ekokunye?
Uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana. Umuntu laye bethandana nomntwana o-underage umntwana owangikona vele sesiyisigebenga bengeswa. So into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongaphonga ugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphaya lapho ngisukuma agwaza umuntu akwenzakali lokho. Abantu laba I think bakade bethandana basebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana aba-boyfriend kumbe i-girlfriend khonapha. Yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edale lePhalamende. Sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okunengi ngalolu daba. Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kubela namuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lePhalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo abo-Jobs Khala labanye bakhe, kukanti amalunga ebandla le-MRP aphose afike ichumi ali-8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa ichikurubhi Maximum Prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa abakaze bakuthi bukhu ngakhona lokho. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
Ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuParliamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhlaka 27 October eParliamente yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTCCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ungasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni?
Incwadi yami le ihighlighter ngusukusela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingene endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho okungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 uhulumende nalo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegugura wundi esikuthi thina i-genocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengela kucala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthi itsho ukuthi unguhulumende kumbe ungu-prime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, khathesi yakha u-Emerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe whilst the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala sikhuluma ngolwethu uhlupho lwemathebeleland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Kuqala ngo-1893 be-invada iMathebeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze kuthi ngo-1980 besibambanisa leZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi wathi lowo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibona abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi eMathebeleland ndihatshi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi eseGoli. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathintambo obona ngezabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichana njani basakazi nabalaleli. Bengithanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthiwa uSilvan Chiroza. Ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe. Not ukuthi ajikeleze inkulumo. Umtenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba. Engajonidi ngadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi wonke ukuthi yini okumele bekudistracte eMathebeleland. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChiroza because uyalibalekela iqiniso lokuthi i-grand plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa umuntu ukuthi injani umbeni akayazi. Mayefuna ukuthi abe yazi abeyibone ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke ikhona. Ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sikufihle. Makuwukuthi yinto ayijikajikayo leyo ukuthi ayichaze. So plus yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esithini ngoba angicabangi phela ukuthi kulo muntu okumele asuke emashona lento azomela iMathebeleland. Kusho ukuthi kusibonisa kona okuyana ukuthi i-grand plan yabo iyasebenza ukuthi uthi eMathebeleland kakulabantu. So ubona uChiroza yibo kumele ukuthi basuke lapha basuka khona kuChiroza khona le kumbe kwaZwini bezomela abantu beMathebeleland kobulawayo. Kungathi kobulawayo akulabantu. Yikho abakudingayo, yikho phela okuyi-grand plan yabo, okubhalwe ku-grand plan yabo ye-shonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a Shona must be shonalized.
Studio 7, Studio 7, ninjani niyaphila? Hayi thina siyaphila. Sifunde phela nathi zethu incwadi. Afunde phela nathi wethu ama voice note. Siwezwe phuma emsakazweni awu bakithi. Sabhala sangaphenduleki. Kwenzenjani? Kwenzenjani? UChris Gandhi kabaziboni yini ezethu incwadi? Phela nazo zifunde phela. Azifunde bakithi.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi siyaphila, siyaphila eZimbabwe nje sifuna nje indlala. Lokuhlupheka lokuswelakala kwemisebenzi. Hayi hayi, hayi kunzima, kunzima kwelakithi. Asazi ukuthi kuyaze kulungeni. Yena namhlanje uthanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Hayi iBritain lami ayigxeka nje. Kodwa iBritain ngo-1979, asikhumbuleni bantu bakithi asibeleni emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi iMathebeleland libe lilizwe elizimele lilo. Imashona lendibe lilizwe elizimele lodwa. Umkhokheli wakithi uNkomo wakuvimba lokho. Singakufihlini bantu bakithi. Thina abantu sijwala iqiniso vela singe sikufihle lokuthi uNkomo wakuvimba ukuthi iMathebeleland ibe lilizwe elizimeleyo. Wathi yena ufuna iZimbabwe ibe lilizwe elibambeneyo. Kodwa ukuba lilizwe elibambeneyo lokho kwaqala sokubulalisa abantu bakithi. Ukuthi nga yena ubaba uNkomo wazamukela iMathebeleland yakhe njalo, umgabo wakhe wamukela iMashona lendiyakhe njalo, kuba abantu bakithi abafanga kuba kula kufuthela nokukhula ngakathi seZimbabwe. So ngihlala ngizizwa abantu abanebesola kakhulu iBritain. Ukuthi iBritain yasibulalisa ngegu ground iBritain yayiza iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane ubukhokheli wabukhona lesi sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane so bantu bakithi okunye sibosula lalisizisola manje ngoba babekhona abanye abakhokheli abasaphila khona futhi ababe lo baba uNkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse iMathebeleland wayani baba uNkomo lokhu so into ethanda ukubele ukuthi sike sikhumbuzane singasuli kakhulu iBritain iBritain yayifuna amazwe ayehlukane khathesi sokunzima ukuthi sithathe iMathebeleland khathesi so amaBritain ayifuna ukuthi amazwe ayehluka lokho asikufihli bantu bakithi.
Thokoza umuhle, nithokoze umuhle kanja dawuzonkela ikuzwe labasakazi bonke abakhona labadala bonke basemathebeleland ngiyalibulisa njani basali ba. Ya ukhuluma umxolisi Mathanda uhlala lapha esentshurini ukuzalwa ngisegwanda laphana basakazi nicala lami lamikeli bale yami imeseji hawu bantu. Hambe sengisengilomnyaka wonke phela kadalokhele ngiphosela onke ginya iposti yamadoda. Hayi ngiyacela abo Gibbs Dube abo Mthembu. Hawu nkosi yami ngiyacela. Bayazi ukuthi namhlanje ngikhala ngabantu bezanu-PF ngoba next day siyavota. Ngicabanga ukuthi sonke siyashuka lapho eSouth Africa siyovota. Asibuye eSouth Africa singavotanga. So kumele sivote next day. So into engiyicelayo ikakhulu kubantu bezanu-PF sicela ukuhlonitshwa. Sicela sizibonele ukuthi sihloniphekile njengabantu because into engiyitshoyo ngodlamelo olulwenzakeleyo ensiza nasematobhu sicela kungayenzeki nje because thina angeke sikwekele kunkhya ngeke sikwekele vele ngeke sibayekele vele bakwenza kunkhana abakwenzileyo kuthina angeke sikweke ngeke sibayeke vele sibeqoqe izandla kuzolwiwa So besicela ukuthi uzibona sihloniphekile abantu bezanpf ulisihloniphe lathi ndiyekele indawo yenu odlama ukhetho siqhebeni kahle madoda anti sibona lathi sihloniphekile sibona sihloniphekile sihloniphele abazali bethu labo bantu elibatshaya ngabazali benu balondla laba bantu namhlanje oba seliyengwa yilaba bona abantu bezanpf ngoba befuna ukuhlala ezikhundleni belokhu bekuguquluza umhloni senisithi litshaya abazali balilanihloni ngiyabonga basakazi ngicala andibala imeseji yami
kangibingelele uStudio 7 ekuseni yalamhla ngithi salibonani ngezindawo layelikhona ngicela bakithi like libale le message yami ngibuhlungu ngilana engumagolide ngithathelwe istendi sami enyama endlovu kwathiwa angilalo ikhadi elezani kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe mbe ngicela ukubuza ukuthi kanti lina mawo veterans mazipra forces licho ukuthi lento eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini lingabantu abanjani abakhulise limpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi Akeli tinga lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kini kungapi abafoweni babulawa ngesikhathi seground lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafweni ababulawayo libhizi liyasiphuca izitend kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singaba kamthwakazi into yeni le mawo veterans ngezinsuku lizazisola izakadla
ye ku studio 7 studio 7 liyavuka livuka njalo basakazi bethu abahle hayi siyavuka siyavuka bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana osola umdenda lo weMRP ekuthini baba lokhu wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona lebempumalanga thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala sizwane lezitha zethu akusoze kwafa kwayenzakala wena wedwa zwizwi ungazwana labo kodwa angeke uzwitshintshe population yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi njalo yiyo esiyibonayo njalo yinto engasoze yafa yaphela emweni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga so wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda hayi ukhohle uphinde mntu omdala ukhohle uphinde sibili njengesidomo esikolweni ukhohle uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo angeke kwafa kwayenzakala kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga
Kunjani kuStudio 7? Impilo yenjani? Abasasazi beStudio 7 bonke ngiyabalochisa.
Hayi siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu. Helisithumele ngeWhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili eParliament abalisa eLady House lele representatives kanye lele Senate ukhetho lolu olwaziwa ukuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela eUnion Station khonapha eWashington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point. We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Bagithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alula sabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alula sabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.